VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhlaka 10 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlandu wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Ende lokuthi abantu abamakethi bephenduka kuyinto enhle, but umbuzo ukuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi labantu laba ngamafamazi esawarisekayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani.
Uhulumende weleSouth Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwelizwe phansi kohlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights simangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza abantu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso le ithi amapholisa lamasotsha ahamba engenela abantu emayadini abo ebahlukuluza ngendlela ezithiyeneyo. Inhlanganiso ithi njalo abomthetho laba bazichaya indiva iziqondiso zokuzehlukanisa i-social distancing ngesilungu okwenza kube lengozi yokuthi bangathelela abantu igcikwane leli. Inyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights liza ngesikhathi inkundla yesite ibika ukubana kulowesilisa ofileyo kobulawayo ngemva kokuchaywa ngamapholisa esithi uphumeleni phandle. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze izolo ukuthi amapholisa lamasotsha azaqinisa isandla sawo ukuze abantu bahlale ezindlini kulandelwa umthetho wokuvalwa kwelizwe okwamaviki amathathu. Uhulumende uthi kulabantu abalichumi lanye asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus njalo abathathu yibo asebetshonile. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bengaba baningi abantu asebefile ukwedlula inani elikhulunywa nguhulumende.
Okuluhlupho yikuthi ilizwe lethu yonke into eyenzakalayo iyenzakala ndiva, ngoba thina into yethu yonke yinto leyana engani zimbanje. Ukuthi kuboniswane obala njengamanye amazwe ukuthi bantu sesihlohlupho olunje kasenzeni, so kawusoze kubone. So uzathola ukuthi bakutshela ama-figures ethu alo abantu asebetest positive. Kungani? Ngoba kulutshwane abantu osokwenziwe ukutest, njalo awareness inlutshwane eyenzakele emaphandleni. Ngengakhangela indawo eziningi-ningi abantu vele bazihambela nje as if akulanto eluhlupho. Yona leyinto yokuthi i-lockdown abantu emakhaya bayithatha njengento emadorobheni, balutshwane emakhaya bakuthatha serious ngoba akuzange kwafikiswa ndlele yiyo bachasiselwa ingozi ye-corona. So mbona ngazathi njengelizwe besikuthatha njengemfa ye-next door. Yikubone ilizwe lethu elidubekayo lisithi lizancedisa iChina, kodwa uzibuze wethu ukuthi uMonica ukuthatha ngapi? So mbona ngazathi konke khona okuya kutshengisa ukuthi ilizwe lethu lilohlupho olunjani. Njalo yonke into yona leyi isenzakala, akukho uhulumende wethu esingathi usekwenzile ebantwini bakobulawayo. Ayenziwa ama-test vele ku esenziwa ama-test umuntu loyibhubha ilanga elilandelayo. Uminisitri July Moyo wathi ukuthi umuntu engaze banje ukuba positive uthathe siwe khona leso sibili. So into yethu yonke ilosizi, abantu bazaphela ngoba akukho kukhona.
Abantu kabakunanzeleli yini ukuthi bazifaka engozini ngokuphuma besiyadinga impupho lokuya emikambo esivuliwe.
Abantu akukho abangakwenza baba ngoba ngakhangela into leyi i-announcement ye lockdown yenzwa kungolesihlanu. EZimbabwe ungenza into ngolesihlanu ntambama, it means ukuthi we've got half a day nge Saturday e business, Sunday as your business day. Monday so we lockdown. So I lockdown lay iyenzakala umise isiyenzakala ngaleyo ndlela. Iyenzakala abantu I business days ingasekho bengalamali. So abantu eZimbabwe vele impupho ibisi into ehlupha indlala ibhahile la. Njalo ithi bhahile njalo wonke umuntu ololutho longalalutho ngoba sokukonjani sokukondoda zibonile. Abanye bathatha izinto laba balamandla bezihambisa ku black market. So abantu I lockdown le iyenzakala abantu bengalampupu bengalachukela bengalamafuthi lanamhlanje ngahamba emagrosa khonoko kunzima ukuthi kuthole and izinto ukuthi mabantu sebetshona besendlini abantu sebesidla kakhulu ngoba kusela into akusela movement so mbona ngazathi vele konke khonoko ama efforts wonke lawa awancedi ngalolu and lokuthi abantu abamarket bependuka kuyinto enhle but umbuzo ukuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba inengi laba abantu laba ngamafarmers esawarisekayo so kuyabe sokuaffect our political constituents so into lohlupho ukuthi into zethu zonke zitied to politics
umnumzana mbuso ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni semandebeleni ebheju likaZulu ubexoxa lo ntungameli inkomo westudio 7 ekwabulawayo ongameli Emerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni besenqabela abachayeli bezimoto kanye labantu abahamba-hamba mahlayana ukwenzela ukwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi beqhubeke ngokuhlala ezindlini njalo bengathintani mahlayana. Lokhu kwenzakala umanyano we-United Nations ubika ukuthi kungaba lo monakalo omkhulu eZimbabwe leSouth Sudan amazwe la engahlaselwa ngumkhuhlane we-coronavirus ngenxa yomnotho welizwe ophansi emazweni omabili. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule oqala ngokusipha umbono wakhe ngokwethulwe yi-United Nations.
Thina njengeqembu le-Economic Freedom Fighters eZimbabwe siyavumelana lokubona kwe-United Nations, umbono we-United Nations lowo, ngoba iZimbabwe ilizwe eliphakathi kwesimo esibi esomnotho. Abantu baswela ukudla, indlala ikhona kakhulu. Silabantu abakuhulumende abasebenzela imuli zabo, bengabantu abangathathi umsebenzi wokusebenzela abantu bewenze umsebenzi wabo wakuqala abazinikela wona. Ngokunjalo abantu beZimbabwe bakubanga elibi kakhulu ngoba izibhedlela zeZimbabwe azisasebenzi ngokugcweleyo, eziningi zakhona sezikohlokile, eziningi zakhona azila mithi, eziningi zakhona azila michina eqakathekileyo. Izibhedlela ziyingozi zona ngokwazo. Yikho umkhuhlane lo nxa ungachaya kakhulu eZimbabwe ungathintitha abantu kakhulu sibili kakhulu. Yinto le esikhangeleyo kakhulu thina singabeqembu le-EFF sisilwa khumbuza uhulumende njalo nje. Sisithi uhulumende kumele afake imali eningi ukuze alungise izibhedlela. Lokhu ukuthi uhulumende agoqe izandla acele abantu ukuthi bayenze uhulumende yena kungayishiyi okhokela abantu kumbe ngezabantu bamabhizinisi kumbe ngezabantu ababuya bezonika uhulumende uncedo. Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani, kuyafanana lase South Sudan. Kodwa South Sudan ke bona bebe yilizwe elingathi lingachayeka lalo kakhulu kufanana leZimbabwe ngoba kade besempini esikhathi esinengi. Yikho ilizwe lisazama ukuthi libuye libumbane kodwa ke akula zinto eziningi ezinjenge infrastructure singoku sithi infrastructure le South Sudan thina eZimbabwe sibe si ngazathi singcono kodwa ke uhulumende wethu uyehluleka kanti kuqhakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibedlela bathole ipahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we coronavirus hathi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo labangane beziphathamandla zikahulumende bethola izibedlela ezingcono izibedlela ezilemithi lokhu siyalwa ngakho thina singama economic freedom fighters sithi hathi asiyo into omele yenzeke eZimbabwe leyo
manje kuyini uhulumende angakwenza ngaphandle kokukhuthaza nje ukuthi abantu bahlale ezindlini
kanti kuqhakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibedlela bathole ipahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we coronavirus hathi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo amapolisa okuyiwo okumele ebe yiwo aqhuba umthetho abe yiwo atshengisa abantu indlela eqondileyo yokulandela umthetho kodwa yibo abahamba besiyafaka abantu ezimoteni begcwale ezimoteni bebathwala bebahambisa emapolice station bengaqakathekisi lokhu esikubiza sisithi social distancing kuyasikhathaza kakhulu thina njengeqembu le-economic freedom fighters nxa amanzi engekho emalokitshini kungaba njani ukuthi uhulumende asebenzise amasotsha eZimbabwe alama-equipment amaningi bengathatha lezi mbiza ezinkulu ezamanzi amadramu amakhulu amanzi befaka emalokitshini amalokitshi lamalokitshi ebe le ndawo lapho azahamba khona ethola amanzi ahlanzekileyo kumbe uhulumende njalo engayenelisa ukuthi afake imali eningi kube nezisebenzi eziningi ezizolungisa udaba lwamanzi ukuze abantu bahlale belamanzi ahlanzekileyo bathole amanzi ahlanzekileyo lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benelise ukubana bagezele izandla abantu benelise ukuthi bevikele balwisele
lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Machomola Balule unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esePilitane. Uhulumende wele South Africa usengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe emizameni yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele abantu abalichumi lasiyagalombili kulelo lizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule lelinyathelo izolo ecela uZulu ukuthi alandele izinqumo lezi lanxa zibuhlungu. Kodwa kuqakathekile ukuthi kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa, eZimbabweans living in South Africa, umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena.
Indlela egcikwane lele limemetheka ngakhona lapho sokufike khona phezu kwa 1800 ngoba wathi ekhuluma umongameli ngamaviki amabili adlulileyo bokulabantu abangu 61 abebelalo leli gcikwane kungekho obesedlulile emhlabeni kodwa ngemva kwamaviki amabili abantu abaleli gcikwane sebefike ku 1800 kusiya phezulu bese kuthi kulabantu abangu 18 asebesolakele emhlabeni lokho kutshengise ukuthi kusadingeka ukuthi kuye kuhlolisiswe ukuthi abantu bahlale emakhaya lokho ngolwasemzini esitilo ukuthi kubonakale ukuthi kungenziwani ukwenzela ukuthi leli gcikwane lingamemetheki. Kodwa umongameli uthi uma ekhuluma umongameli Ramaphosa uthi yena ukukhuphuka kwaleli gcikwane abantu behlele emakhaya kuba ngcono kulalokho belikhuphuka ngakhona abantu bengahlala emakhaya ethi yena selingalikhuphuka nge-4%. So ke kusho ukuthi ke uhulumeni uzama ukuthi abone ukuthi kusiyaphela 2 weeks lezi kuyabe sokuhamba njani.
Ungasiyela ukuthi zikhona yini indubo ezibhekane labavela eZimbabwe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe leSouth Africa?
Uhlupho yebo lukhona ngoba abantu baseZimbabwe abaningi bazisebenza kunje nje bahlele emakhaya abakwazi ukuthi indaba zama-rent ukudla ukuthumela ukudla emakhaya kuzahamba njani ikho kuhlupha izalwane zeZimbabwe ezinengi kakhulu ngendaba yokuthi abasoze bahole ngoba siyakwazi ukuthi ngenyanga ngonyaka April bebeholile ngoba bekufakwe i-lockdown le yokupheleni kwenyanga. Kodwa ke khathesi sokuthatha inyanga yonke behlele emakhaya kuzaba into enzima. Bakhona futhi abanye ababezama ukuyathatha ama-permit okuthengisa emgwaqweni. La ukuthi abawathathe bakwazi ukuthi bathengise. Abanye babo balazo lezi ndawo zokuthengisa kodwa abalancwadi ezibavumela ukuthi babe se-South Africa. Okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bathole la ma-permit ukuthi bathengise emgwaqweni.
Lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabweans living in South Africa. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo ethiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulowesifazane obhubhe eChiredzi elezibonelo ezikhomba ukuba engaba ebulewe ngumkhuhlane wecoronavirus. Ngalokho kubikwa abezempilakahle bethethe amasampuli ukuthi ayohlolwa eHarare ukuze kubonakale ukuthi ubulewe yicoronavirus impela na. Iphephandaba leChronicle lithi owesilisa owabulawa ngumkhuhlane wecoronavirus edolobheni lakobulawayo engaba wahlangana labantu abangamachumi amane lasikhombisa i-47. Abantu laba bahlala emalokijini lasemayadini kodwa kubikwa abezempilakahle bebadingisisa ukuthi bahlolwe ukuthi bengaba bathelelwa na leli gcikwane. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Nalibonani basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kugwamagwama village ward 9 Makhulela Plum Tree Bulilima West. Ye hayi lapha bafowethu kunzima sibili, sisemakhaya khonapha emareserva abantu bathwele nzima ikakhulu indlala njengoba umnyaka ophelileyo kungalinywanga, nalo nyaka kungalinywanga. Hayi izihlobo ziphethwe indlala sibili wakithi, asazi ukuthi vele njengoba kunganyakazi abaningi vele bathembele khona lo kwamumbu lo abaphiwayo. Kwavalwa yonke into lapho esigabeni sakithi. Hayi bakhale izimathosi abantu, balala ngendlala, balala ngendlala mpela. Hayi nomkhuhlane siyazama siyukuhlonipha lokho esikutshelwayo, kodwa hayi indlala. Hayi ngiyabonga basakazi be-Studio 7, liphephe lani khona.
Sanibonani basakazi abahle. Ngombono wami msakazi, into elokhu ihlupha elizweni lakithi njengoba nje lokho kwenzakala lo mkhuhlane, inani lokho elingani liyakhuphuka, chukuthi ngapha abantwini basesindebeleni msakazi wami kuzoba nzima kakhulu njengoba omunye seze wasweleke suka kobulawayo. Akunasibhedlela esibhekelane lo mkhuhlane lo esayidini lasemathebeleni. Chukuthi msakazi wami umuntu engasuka eVictoria Falls eze ziyofika eHarare ngafika ephila uma esebanjiwe elwalo mkhuhlane msakazi. Iyabonisa sobala ukuthi izano iyalokhu lo mkhuhlane wona lo owakuqala sasisola sithi mhlambe ngumongameli umgaba. Mina ngakwala esephethe msakazi wami kuyamehlula lamanje lokhu divider abantu, yehlukanisa abantu. Kusho ukuthi uma semathebeleni lokhu kufanana negama laba abalikhulumayo ekuqaleni ukuthi uyidistinct, ngoba kuyabonisa ngeke usuke eVictoria Falls uzuziyofika eHarare kungela sibhedlela msakazi wami emathebeleni yonke esimelana lomkhuhlane wona lo, ukuthi yonke into yabo bafuna kwenzakale kubo emashonaleni. Kubonisa sobala ukuthi abantu besindebeleni abalandaba labo.
Salibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo nguThabani Mhlaba. Mina ngiqinisa kakhulu amakholwa ngalenyanga yePhasika njengoba amakholwa engasakwazanga ukuthi ahlangane. Kodwa ngithi lapha abakhona abantu abazama ukuthi bakhuleke. Nenkundleni zokuxhumana abantu bazama ukuthi bakhuleke, baqinisane. I-corona into edlulayo bantu bakithi, into edlulayo. Kodwa masibheka futhi lencwadi ziyakufakaza ukuthi lezi zinto bekufanele zenzeke. So akungabi isimanga esikhulu kakhulu kithi. Ngiphindembingelele kakhulu lebandla lami laseGoli khona leSouth Africa eSoweto lezulu laphakade elikhokhelwa ngumfundisi wami uSikhondla. Ngithi nabo lapha abakhona mabaqine ngedolo. Inkosi khona. Ngiyabonga
basakazi be-Studio 7. bafakazi abalungileyo. Ngithanda ukubana ngisho la mazwi ningamazwi amalutshwana nje. Mina nguSwanda, R. Swanda, lapha eGogwe. Ngithanda ukubana nibe lombuzo nje okwa uhulumende yena uyakunanzelela yini ukuba leli inani labanjwa ngumkhuhlane lo liyakhwela na? Uyakunanzelela yini ukubana kukhona okushotayo na? Ngikutsho lokhu ngokuba alubana uhulumende ekunanzelela, alubana uhulumende ekhathazeka ngalokhu, angimboni ukuba ngabe leli inani ngabe liyaqhaza. Ngoba thina sikhangelele ukuba inani leli lehle. Nxa inani leli seliqasa, kutshengisa sobala ukubana kukhona uhulumende lapha angabambi khona. Uhulumende kufanele abe lezikwaniselo ezeneleyo ukuze abantu bahlolwe ngokuqinileyo, ngoba kuyatshengisa ngenani elikhulunywayo ukubana abantu abahloliweyo balutshwane kakhulu kuleli ilizwe leZimbabwe. Ngalokhu kuyatshengisa ukubana uhulumende hatshi akaphathekanga kangako. Uhulumende kazimisele, uhulumende kaphatheke, ngoba inani elihlolwayo lincane kakhulu, balutshwane kakhulu abantu bezimbabwe. Ngalokhu kuyatshengisa ukubana umkhuhlane uzakhwela kakhulu ngesizathu sokuthi baningi abantu abangahlolwayo, baningi abantu abagulayo. So sibe sicela ukubana uhulumende adinge izikwaniselo, uhulumende azimisele ngalo umkhuhlane, adinge okupheleleyo, anike inhloli odokotela izinto ezeneleyo, bakwanise ukukhangela ngokupheleleyo laba abangabe begula, abangabe befanele ukuhlolwa. Ngiyabonga.
Hello, Studio 7. Mina ngikhuluma lapha ngomlamuleki. Ngidaba ngaseGwanda, ngilapha ngaseSouth Africa. Eyi, ngithanda ukuthi ngilethe la amazwi kubantu baseZimbabwe abasekhaya baseGwanda ukuthi benanzele kakhulu umkhuhlane we-coronavirus. Aso umkhuhlane wokudlala odante ngadlala ngayo njengeflu ngayo. Lo mkhuhlane uyawulala. Abantu abazifundisa ukugeza izandla ngemihla ngemihla, amanzi anesepa, awukhethile isepa yisepa enjani. Bezama ukunqabela kakhulu le nto yokunatha amanzi ngamankomitsho ebishintshana. Nabantu bezama ukusibila ukuthi nanzele kakhulu leli gciwane liyabulala. If uma benamalemoni bezama ukuthi bezisize ngawo, bele kuyephuzaphuza amalemoni isikhathi seflu kathesi. Sikhathi seflu athezama ukusibila ukuzisiza kakhulu, sibile ukuthi bele kuyenqabela labo besile lapha laphayana, ngokuthi balibona ilizwe lakithi eliZimbabwe ukuthi alimanga kahle, lime ngonyaka lilodwa ngendawo yokuthi abanelisi abananto ezigwane ezaneleyo. So bezame ngamandla lathi sinye saseSouth Africa manje sihlezi ngasezindlini akule lapho esiyakhona. Ugeza izandla every after 30 minutes. Ma usukuma usithi yangaphi, phenduka ugeza izandla, hambi ifona yakho uqedile ngaphansi ugeza izandla, ungangavi lutho okwenzayo.
Sawubonani kwalandela iStudio 7 kunjani. Ukhulumayo kuNdlovu. Mina into engiphethe kakhulu emoyeni wami le ndaba yokuthi kube lo muntu odlalela emsakazweni. La umzekelo lo bhuti ade khuluma ethi kuzaba lolulako luza abantu mabazile. Siyakucela bhuti ukuthi usihloniphe ungathola isikhathi. Njalo futhi uma ufisa ukukhuleka, khulekela bona labo abantu abagulayo zona lesi sifo esikhona, zibhekana nesifo sinqobile lesi sifo esikhona kuqala. Esifana labo corona, abantu sikhuluma into eziserious, unizobuzo uzodlalela lapha futhi zidlalisa imiqondo yabantu ngendlela engayisiyiyo. Siyakucela futhi ukuthi uhlukane nenkulumo ezifana nazo nalezo asizithandi. Sisegayeni nokuhlupheka sikho ngokuthi njani, but kwaloko ukukhuluma sikuthandi kurongo futhi makuphinde ukwenza kwaloko. Siyakucela lani, ngiyacela ukuthi irekhodi leli idlale lo ndoda yizwe ukuthi le nto odlala ngayo asiyithandi.
Kuhlelo lwenu lwezolo ntambama mhlaka-8 sibe lokumangala okukhulu ngokuzwa ukuthi eBulawayo sokube lo muntu oyedwa osefile mina ngombona sinyathi ngiseBulawayo. Okuzisa ubuhlungu kakhulu ignorance ekhona kubakhokheli bethu mayelana lalo mkhuhlane, ikakhulu uhulumende lengatsha zakhe eziningi. Ngile themba lokuthi osokwenzakele kukhulu kakhulu idamage esiyenzakele ebantwini bakithi, kungalandlela zokuchasa information ebantwini.
Ngiyabingelela abalaleli kahle bakwa-Studio 7. Jabula ukuhlanganela ngohlelo lolu e-Studio 7 lakho konke nje okusezinhliziyweni zethu sinawukhuluma, sibonisana, sincedisana. Ngegama leNkosi uJesu Kristu umsindisi wethu, mina ngiphethe ngenhliziyo yami nokufisa ukukhona enhliziyweni yami. Ngalokhu futhi njengalokhu esisezindlini nje sivalelwe ngalo mkhuhlane we-corona, eze ngifisa ukuthi labo abakhokheli bethu ngabe belwisa kakhulu ukuthi basifunelele imithi engayezi ukusiza imiphefumulo yethu. Kungabi inani lokhu elikhuphuka nje kusiya phambili, engithi ngabe siba lolwazi lokuthi lapho okutholakala khona lo muthi ongasiza thina imiphefumulo yethu. Bewufumane lowo muthi, sazi ukusinda ukuthi lanxa siphumela ezindlini sithole ukuthi siyasindiswa. Lanxa sivalele ezindlini lapha kanje hhayi ngenxa yalo mkhuhlane, abe besiba le mizamo yokuzama ngalokuthi ngabe ngasisindisa kanjani. Kungabibi njalo phinde sifele ezindlini, njalokhu sivalele ngezindlini singaphumeli ngaphandle ukuthi kuswelekale le mithi ukuthi sisindiswe ngayo. So ngiyacela kakhulu lokho enkosini yethu ukuthi laba bantu bangabe bakhaliphisa, bakhokhele bethu bakhaliphe ezingqondweni ukuthi nxa sivalele kanje abe bebele mizamo yokuthi bafune imithi le.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp. Ngesikhangele esivela kwele Melika ngamafitshane, iziphathamandla zempilakahle zithi idolobho leMichigan yilo eselile nani elikhulu elikhokhela ngokuthelelana kwegcikwane le-coronavirus phambili kule New York. Kubikwa kubhubhe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili i-2000 ngelanga linye elayizolo. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lokhu kutshengisa ukuba kumemetheka kwegcikwane leli sokufika emaphethelweni kulelo dolobho. Kubikwa njalo idolobho leWashington DC lalo lingabhekana lodubo olufanayo kumalanga amalutshwana alandelayo. Ka Loving There, ingoma ethi yona Poco Mania Day isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasosha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Uhulumende wele South Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe phansi kohlelo lokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempela viki elithukele.